odokotela bathi emsebenzini lapha abakhona kule problem eyama ngizathi equipment eyokwelaphisa ama-patients. Uhulumende ubethenga i-equipment leyo, kodwa kukhanya ngani amadokotela abasuthiseki, bathi i-equipment ilokhu ingeneli, njalo sebesehluleka ukwelapha ama-patient ngokusebenzisa ngathi ama-skills lawa abalawo. So le mithi layo ikhanya ngani ayeneli esibhedlela. So bebefuna ukuthi uhulumende engeze ukuthenga imithi le equipment yakhona.
Sizwa futhi bakhala ngeholo lapha babaSkhosana, bathini ngeholo?
Iholo lihlupha wonke umuntu, asiwo amadokotela kuphela. Hanti uyazi ukuthi khona engathi umumo we-economy eZimbabwe awumanga kuhle. Lokhu sasusa i-United States dollars. Imali eZimbabwe ikhanya ngani siyadivalua too much, okokuthi khona imiholo abantu abasakwanisi ukuthenga izinto zokuphilisa ezitolo, yikho abakhala ngakho.
Singathi kodwa njengohulumende liyazama ukuthi likulungisise yini khonokho, kumbe vele kuyehlula?
Ngingathi ukulungiswa kwalokho it's ngokwe izigaba zonke zikahulumende, singeke sitsho ukuthi khona into engalungiswa ngabezempilo kuphela. Kumele kube ukumanyana kwama-departments kahulumende wonke ukuze sibe lokulungisa umumo we-economy yeZimbabwe.
Ye, siyabona ukuthi bayethusela bathi-ke ngolwesine bazakhalala imisebenzi, kumbe bathi abasoze benelisa ukuthi baye emsebenzini ngenxa yokuhlupheka kwabo lokho. Likubona njani khonokho Skhosana?
Ya, mina ngingathi batsho njalo, kodwa-ke esingakufisa yikuthi bakhangele impilo yabantu kuqala, then lokho okwemiholo le mali sibe sikhuluma kodwa besebenza beselapha izigulane, yikho esikufiselayo. Impilo ye inzima emuntwini wonke, kodwa-ke esikucelayo ukuthi babe besikhuluma mayelana le miholo, kodwa bekhangela beselapha izigulane.